Endabeni zethu namhlanje abasekeli bebandla le-MPCT bathi lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa encedisa imuli kamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngendleko zomngcwaba lokhu bengamthembi. Ngakwelinye icele iPhalamende yeSouth Africa incoma umoyi ngokulwisana lombuso ongakhululekanga eZimbabwe. Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission ihlangana lezakhamizi zeGwanda namuhla. Kwezempilakahle sicubungula imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokwehlisa imbadalo yokwelapha umkhuhlane wemvukuzane, i-cancer, izinso leminye. Inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ixwayisa abahleli ukuthi bethulele umphakathi indaba ezingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokubhubha kukamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Isidumbu sakhe sithethwe yindizimachina lamhla ekuseni yasisa eHumanikwa eBuera lapho akhangelelwe ukungcwatshwa khona kusasa ngolwesibili. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.